So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Elingali tshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 11 Mbimbitho 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uMende usebeke izimiso zokulwisana lalo mkhuhlane. Kusokudingakala ukubana izibhedlela zethu zenze imizamo yokuphumelelisa lelo phupho elifakwe nguhulumente. Nxa sikhangele okwenzakale kwamanye amazwe, umumo waqala waba mubi kungakabi ngcono.
Sokungumnyaka owodwa selokhu inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ye-World Health Organization yachaza ukuba umkhuhlane we-COVID-19 usuludubo umhlaba wonke jikelele.
Izolo emini amaloya athi ubaba uDumisani Dube nobaba uPrince Buhle bake bayafika eCentral Police Station ukuze bayolungiselela ngecala lalabo abangu-9 abethu ababoshiweyo abafike khona batshelwa ngamapholisa abe-CID Law and Order ukuthi bayangidinga.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party amiswe phambi komthethwandaba kamanje eTrade Court kobulawayo lamhlanje. Abalwela ilungelo loluntu kanye labezombusazwe abaphatheke emkhosini we Save Zimbabwe campaign bathi ilungelo loluntu lilokho lisephulwa elizweni njalo kufanele abantu bebambane ukuze kulunge. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Sokungumnyaka owodwa selokho inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization yachaza ukuba umkhuhlane we-COVID-19 usuludubo umhlaba wonke jikelele, i-pandemic ngesilungu. Ingcwethi zezempilakahle zithi uhulumende bamazwe omhlaba kumele baqakathekise uhlangothi lwezempilakahle njalo kumele bahlale bebeke imali eceleni yokunceda lapho okuthe kwaqhamuka ubhubhane lomkhuhlane onjenge COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngemva kokuba abe wubethe i-COVID-19 soludubo olukhulu oluhlasela amazwe omhlaba i-pandemic, amazwe amaningi aqalisa ukuvala imingcele, amasekithali, izikolo, izinkonzo lokunye phansi kweziqondiso ze-lockdown, okwahle wadala ezinye inhlupho ezinjengokuphazanyiswa komumo wezomnotho owezempilakahle lezinye. Ingcitshi ezicubulana ezempilakahle nenhlalakahle yabantu zithi ukuphathwa kwalo mkhuhlane kuveza amaphutha enziwa nguhulumende weZimbabwe ukungathuthukisi uhlangothi lokulondolozwa kwempilakahle, ekhetha ukuthi iziphathamandla zakhe kanye nabalemali bayekwelatshwa phandle kwelizwe. UDokotela Garishaba uthi i-COVID-19 isibeke emgceke ukuba ukuthuthukisa kohlangothi lwezempilakahle kuqakathekile.
Uhulumende usebeke izimiso zokulwisana lalo mkhuhlane. Kusokudingakala ukubana izibhedlela zethu zenze imizamo yokuphumelelisa lelo phupho elifakwe nguhulumente. Nxa sikhangele okwenzakale kwamanye amazwe, umumo waqala waba mubi kungakabi ngcono.
Owakuba ngumphathintambo wezempilakahle kuhulumende womanyano uDr. Henry Matsorira uthi ngabe le Zimbabwe lalungisile uqinileyo ulaka lalo mkhuhlane laluzaba ngcono.
Our worry really about people dying of COVID-19
ukukhathazeka ukuba silabantu ababhubhayo besezibhedlela ezilabantu abaleminye imikhuhlane
engaso-COVID-19.
Umnumzana Pride Mkono uthi umkhuhlane we-COVID-19 ukwenze kwabasobala ukuba uhulumende kumele ahlale le mali yokunakekela abaswelayo.
Abayanga labaswelayo kumele benikwe ama-social safety net nguhulumende ngoba abaningi babo bephila ngokuzisebenzela bethengisa emgwaqweni, abanye besachayi cross-border trading. Ngenxa ye-lockdown abasakwanisi ukwenza imisebenzi yabo leyo.
ezinye zithi kuyajabulisa ukuba uhulumende weZimbabwe ngomunye wabohulumende asebethenga ijekiseni lokuzivikela kulomkhuhlane. Ekhuluma ngemva kokuhlatshwa ijekiseni leSinopharm vaccine kumaviki asanda kwedlula, umsekeli kamongameli welizwe enginjalo umphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Khonza Tinochwenga uveze ukuyithemba ukunceda ekumilaneni lalomkhuhlane.
Sinopharm vaccine, which was confirmed to be 79%.
I-Sinopharm vaccine ngatshelwa ukuba iyasebenza, siyakwazi. Ukuhlatshwa kwami kutshengisa ukuba ngiyathemba ukuba i-Sinopharm iyasebenza.
Sinopharm, I have received my COVID-19 vaccine gel.
Umkhuhlane we-COVID-19 wahlasela umuntu wokuqala eZimbabwe mhla ka-20 Mbimbitho womnyaka odlileyo, njalo intatheli izindaba uZururu Makamba nguye owaba ngokuqala ukubulawa ngumkhuhlane lo mhla ka-23 Mbimbitho. Ingcitshi ezicubulula ezomnotho zithi i-COVID-19 ukuvalwa kwamakampani ophambanisa kakhulu isimo somnotho esasivele sibhekane lezinye inhlupho. Kunje sekunabantu asebehlole bafunyanwe bele COVID-19 abazinkulungwane eziphezu kwamajumi amathathu 36,310, njalo isibulele abantu abaphansi kwenkulungwane eyodwa lengxenye 1,489. Ingcwethi ezicubulana ezomnotho zithi i-COVID-19 inikeze isifundo esikhulu sokuba uhulumende weZimbabwe kumele ahlale elungile ukumelana lenduko ezifana nalezi. Abantu abaningi balahlekelwe imisebenzi loba nje amanye amazwe afana laboMelika, United Kingdom, Canada, South Africa namanye aphuma lenhlelo zokunceda izizalwane zawo ngemali okuluhlelo olwesula iZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Abasakhulayo abayizifundi zemakolitshini lamayunivesithi bathi lanxa eleZimbabwe njengawo wonke amazwe womhlaba liphakathi kokulwisana legciwane le-coronavirus, bona sebelungele ukubuyela ezifundweni eseziphanjaniswe umnyaka wonke yilolu bhubhane. UJingani Shoko, ilunga lenhlanganiso elwela amalungelo abafundi eyezinasu, uthi njengabafundi sebelinde ngabomvu ukuvulwa kwezikolo. Kodwa uShoko utshele uMike Hobe weStudio 7 ukuthi uhulumende kuzamele abone ukuthi impahla yonke edingakalayo eyokuvikela ukuthelelwana lula kwegciwane le-coronavirus kukhona ezikolo.
Thina njengabafundi sesilindele ukuvula kwesikolo ngoba sacina kudala ukufunda, sicina ukufunda ngomnyaka ophelileyo. Kodwa isikolo siyafuna ukuhamba ukuthi zivule, kodwa with the prevailing circumstances awe COVID-19 kuzaba nzima njalo ukuthi isikolo zihambelele phambili siloku sifunda, ngoba sananzelela ukuthi ngomnyaka ophelileyo isikolo zike zavulwa kodwa kugcine seziphuthumezwa ukuthi zivale emva kokubona ukuthi abafundi bebesebe ku-risk ngenxa yama-cases akade sitholakele. So ukuvula kwesikolo sikukhangelele, kodwa uhulumende ngendlela ayenza ngayo akutshengiseli ukuthi izikolo zingavulwa abafundi bonke they will be safe.
Ubona ngani izikolo sezilungiselele na ukuvula kulesi sikhathi ilizwe lisalwisana nge-COVID-19, igcikwane elike lamemetheka okumangalisayo ezikolo?
Eqiniso ukuthi izikolo zi-under-resourced to open. The problem eyenzakalayo ukuthi uhulumende uyapronounce ama-resolutions without involving the major stakeholders or the necessary stakeholders ukuze izikolo zivule. Government kumele ibuye ithi yona chip in into the issues ye-PPE yenza ukuthi sivikele umkhuhlane we-COVID. Njengoba sibonile ngomnyaka ophelileyo izikolo zigcine sezivalwa emva kokuthi abantwana e-St James nezikolo ezinjenge Plumtree laseThekwane betholakale bele i-COVID.
Uhulumende uthe usefakile impahla zonke ezifunakalayo ezigoqela ama-mask, ama-sanitizer lokunye okutshiyeneyo ukuze i-COVID-19 ingamemetheki ezikolo. Uyakhuthaza njalo ukuthi izikolo ziqhubeke lohlelo lwe-e-learning ukuze abafundi bangaminyani ezikolo. Njengabafundi lukubona njani lokho?
Uhulumende izikolo zize zivulwe ijanuwa sithembisa ukuthi konke sokukhona, konke sokuright, ama-mask le-PPE ukuthi izikolo zivule, but zavulwa izikolo from there was was a lot of chaos. Zinga artists, we are on the ground. Chinanjenga wa fund, katesi, iskolo, zemfunde, airpezu, this is not going to my investors, sebe kweze, ama fizo. Yale utingumanga, lukuti last year we did not learn, but we were made to pay the fees. Now, kutuwa sipata lefuti ama fees.
Ngomnya gaujule, sibone ukacha, olubona ngeze misha aluganye labacha. Benigeza wa fundi, iskolo chieneyo, ama smartphone, ngemichina chieneyo, ukuze benelisi ukuba izifundo zabo ngemfanelo phansi kohlelo le-lockdown. Yini umbono wakho mayelana ngemizamo kahulumende ukuthuthukisa abafundi ikakhulukazi kulesi sikhathi beqhubeka bekhuthaza ukusetshenziswa kwe-e-learning ukuqhuba izifundo zabo?
Ukwenze ngahulumende ekupheni abafundi esithi khona ama-smartphones yinto encomekayo kakhulu, njalo sibona ukuthi abafundi bazenelisa ukuthi bethi access i-e-learning. Kodwa into ebuhlungu ukuthi ama-smartphones lawa kaphungu sebenza kungela idatha. Idatha yiyo eyenza ukuthi ama-students enelise ukuthi benze i-e-learning. Sikhuluma nje idatha isikhwelile, it's beyond ama-students reach. Singacela kakhulu ukuthi uhulumende ekwanise ukuthi abafundi bethole idatha elingani lichiphile. Lokhu kungenzeka ngokuthi the responsible minister kumele engage ama-network operators kube nedatha labafundi. Sike sabona amanye ama-college, ama-universities benegotiator for a lower prices of data. Kungaba ngcono ukuthi uhulumende laye engangenela esicelele njengabafundi ukuthi sikwanise ukuthola amadatha achiphileyo. Kulezi ndawo lapho esikhila abafundi khona, lapho ngela network khona, obuyenza ukuthi umuntu enelise ukubamba ileni. So kusuka kube nzima njalo endaweni ezinjalo.
Lo ngumnumzana Jingani Shoko, ilunga lenhlanganiso elwela ilungelo lezifundi ezinaso. Ubexoxa lo Mike Hobe we Studio 7 eseHarare. Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party asemiswe phambi kwamapholisa eCentral Police Station behlolwa ngumnumzana Ambrose Floyd ukuba yibona ababekhona entabeni yezinduna andivana bayemiswa edale likamanji eTradegold kobulawayo lamhlanje. Kuthi lo mongameli weMthwakazi Republic Party laye usedingwa ngamapholisa lamasotsha ahlome ecalwa ngokutshaywa amapholisa entabazinduna. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party amiswe phambi kwedwali elikamanji eTradegold Building, bavalelwa ejele leGrey Prison. Bazaphendwa edwali mhla ka 16 Mbimbitho belinde ukucela imali yesibambiso ibail. Ekhuluma ngemva kwedwali likamanji eTradegold Building, igqwetha elimele amalunga eMthwakazi Republic Party umnumzana Chris Butcher Dube uchaza impumela yedwali.
Public violence. So singenile ke court is appear, I think provincial magistrate Mr. Sangster, which is Terry Chagabuda. So I scubile. Imabuti possess on his watch be Zila Manga Bamanya Kanya the Meshwen Sitzelege Manjuti Angume Uti Ziham Bezola as Bender and Jalo Zelach Yemba Waloko says a Bela a court footing Tuesday next week, says Wenza Amapil application.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abalisa uSibongile Banda, uThino Senkomo, uMongameli Mlotsha, uAlbert Moyo, uAkim Ndebele, uBusi Nkomo, uWelcome Moyo, uNkosi Lathi Ncube babotshwe izolo ukuthi amalunga aleli bandla abalisa uNxeba Lendoda Ndlovu, uGladwell Ndlovu, uNqobile Moyo, uNtuthuko Khumalo, uMuzi Mlotsha, loLwazi Khanye badutshulwe izolo ngemva kokubhikisha phambi kweCentral Police Station. Kusanjalo uMongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ucatshile kulandela ukudingwa kwakhe ngamapholisa lamasotsha ahlomile ecalwa ngokutshaya amapholisa entabeni yentabazinduna. Umnumzana Moyo uchaza isimo sakhe.
Izolo emini amaloya athi ubaba uDumisani Dube nobaba uChris Boshe bake bayafika eCentral Police Station ukuze bayolungiselela kuphela ngiqala lalabo abangayini abethaba boshweyo abafike khona batshelwa ngamapolisa abe CID law and order ukuthi bayangidinga mina lo Patron Ncwaba besithi ngomvulo yona lo odlulileyo mhla ka 8 March 2021 mina lo Ncwaba sitholakale sitshaya amapolisa labantu baka Floyd Ambrose entaba zindona Mountain okuyinto abathi bangidingela yona okunjanisayo ukuthi kuyamangalisa ukuthi iZimbabwe iphethwe ngabantu abalamanga kangaka abantu bomthetho ngoba yimi enga-adressa amapolisa ngisithi abangabi selectively ngabe ukhethe umthetho ngoba sisisho ukuthi u-Ambrose nguye isigangi ohlukumeza u-Devs bakuzwisisa babuyela kodwa namhlanje sengodingwayo ngicala lokuthi ngashaya amapolisa la u-Floyd
ilunga lebandla PF Honorable Joseph Chuma usole isenzo samalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ngokuyabhikisha eCentral Police Station
into enziwe ngabalandeli beMRP isuke yabaluhlazo kakhulu ilizwe lethu leZimbabwe yilizwe elinemithetho okumele ilandelwe ngezikhathi zonke yebo ngabe bebe lento yabo ade bayigijimisa enhle ekulwela umuntu oxotshwe endaweni yena umthetho usithi yena abe nguye ukhonapha kodwa ke usuka bona bese bethatha umthetho befake ezandleni zabo sebehamba ke sebesiya yenza umsindo e-police station akusikho akukho emthethweni njalo asingeke sakuvuma khonoko okunjalo
abalwela amalungelo oluntu sebethe basola ukudutshulwa ukutshaywa lokubotshwa kwamalunga ebandla lemthwakazi Republic Party bethi uhulumende ulokhu eqhubeka ngesandla esilukhuni namhlanje enzikini yakobulawayo bekula amasotsha lamapholisa ahlomileyo ngesikhathi kuyiwa edale lamalunga emthwakazi Republic Party. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abalwela ilungelo loluntu kanye labezombusazwe abaphatheke emkhosini weSave of Zimbabwe campaign bathi ilungelo loluntu lilokhu lisephulwa elizweni njalo kufanele abantu bebambane ukuze kulunge. Umkhosi lo unanza okwehlela abantu abatshaywa ngamapholisa ngomnyaka ka-2007 besiya emthandazweni lapho okwalimala abaningi njalo kwabhubha umnumzana Gift Tandare webandla le-MDC ngemva kokudutshulwa. Ezinye inhlanganiso eziphatheke kulumbuthano zibalisa i-Crisis in Zimbabwe Coalition eyiyo eqoqe umkhosi weZimbabwe Divine Destiny leZimbabwe Congress of Trade Unions. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Nkululeko Sibanda. Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance, obekhona kulumbuthano wethula umbiko wakhe.
Inkuthazo enkulu efakwe ngupresident Chamisa yokuthi umnyaka ka-2021 kufanele kube umnyaka wokuletha izizalwane zonke zeZimbabwe zivela kumaluka amaningi athiyeneyo zisebenzela ndawonye ukulungisa ilizwe lethu.
Kulabanye labo abade bekhuluma kulo umbuthano, awakhe amazwi singathi abehluke ngani njalo egxile ngaphi?
Okuqakathekileyo ukuthi umbuthano ungumbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezisebenzela ukulunga kwelizwe. Bebelande ukuzoqinisana lokukhuthazana ngodaba lokuthi kufanele ngalomnyaka kusetshenzwe ndawonye ukwenzela ukuthi ilizwe lisizakale kulezi nkathazo ezikhona manje. Ngalobo hlobo mbone ngani inkuthazo zabo bezifana, bebekhuthaza nabonke, bekhuthaza njalo izizalwane zelizwe lethu ukuthi zisebenze nzima yalo zizilungiselele zisazi ukuthi nxazo nazingasebenzanga iZimbabwe kayisoze yafika esibangeni esifanele njalo yasephiwa umdala.
Sesiqathanisa okwenzakala ngaleso sikhathi lanamuhla sokulomahluko yini?
Siyabona ukuthi emalengeni amalutshwana adlulileyo kuphume umbiko ovela ku-Freedom House sithi wona ilizwe leZimbabwe lingani selibuyela buyele muva kakhulu ngendaba yokuncindezela lokuswelakala kokukhululeka kwezizaba zakuleli. Ngalolu hlobo ngibona ngani umsebenzi osafanele wenziwe mkhulu uyafana lo ofanele wenziwe ngaleso sikhathi, kodwa singathi umkhathi esesisebenza sikuwo ngani usiwehlukile, ngoba kathesa abantu esebenza labo bakhanye ngani vele okokuthi ukhulunyiswane njalo ukuthanda ilizwe kungani kuyabehlula.
Lawo ngamazwi kamnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance, ubexoxa icingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Asenelisanga ukuzwa umbono kahulumende ngalolu daba, kodwa uhlezi elandula ukuthi kulokho phulwa kwelungelo loluntu elizweni. Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzene bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane ekumelaneni lobhubhane lweCOVID-19. Umkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa useke wasolwa ngabanye abathi ungumlomo ongagcwalelwa mfula, ngoba engohlala ekhuluma nje kodwa engathathi amanyathelo. Kodwa liviki uChamisa ubeke sobala inhlelo zebandla athi zicanda umhlahlandlela wokhetho oluzayo. Lokhu kuthi abanye belokhu bengasuthiseki besithi bazoyicela isivuthiwe, lanxa abasekeli bakhe bemtshayele ihlombe besithi amazwi akhe ayabapha ithemba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesikhulumeli sebandla leMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithani Chirohodza, endawonye lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Okuliqiniso yokuthi akutshoyo kuliqiniso, okuluhlupho yokuthi beyond ukukhuluma ukuthi abantu kufazete bophe ziqine, uzimisele yini ukunikeza lobo bukhokheli, uzimisele uku-inspire amaZimbabweans ukuthi maZimbabweans asiphakameni sifuqeni uncindezelo lolo olukhona, ngoba uncindezelo lolo olukhona abantu bamnika usekelo. So njengoba bamnika usekelo, okudingakalayo ukuthi enikeze ubukhokheli.
Nanto ke udaba mnumzana Chirohodza,
uzanzela ukuthi umnumzana uChamisa ukhulume ngendaba ye-COVID ukuthi isetshenziswa ukululaza umthetho ukuthi khona akusinda ama-by election kwakathesi. Abantu bayathotshe ephalamende, bathotshe emakhansilini. Uhulumende akwenze ukuthi laba abakuhlangothi lukamonzora umbeningi ukhuphe bangene kukhansil umbeni kuphalamende, kodwa bekwenze kube nzima ukuthi umuntu oyabe emelele ibandla likamnumzana uChamisa. Uzananzela futhi ukuthi umnumzana uChamisa ngani ngendaba yokuhlukuluzwa kwabantu, ukuthi umbusazi wangikhona vele usayiwo lo esasiwukhangele, njengoba phela sinabazali abahamba empini yenkululeko khonokho ayisikho esasiwukhangele njengabantu bezimbabwe. Uzananzela futhi ukuthi umnumzana uChamisa ukhulumile ngokuthi okwamanje kukhanya vele uhulumende uzama ukuthi panike ibandla le-MDC Alliance, ngoba phela alisavumanga ukuthi linqotshiwe ngubaba uMnangagwa.
Mnumzana Fuzwayo, sizwile ukuthi ekhuluma lapho ubaba uChamisa, abantu bathi bona useze waphuma lapho abengani utshone khona engazwakali engakhulumi, kodwa nanku sebembone waze wakhuluma. Kungakuthembisa yini ukuthi usezaqalisa ukubopha zisine njengoba ukhetho solule minyaka nje emlutshwane ukuthi lwenziwe?
Umbuso we-dictatorship awusiwo ukuthi kuphikiswa nje ngokuba abantu yabancenga. Ngibusa isigebe sibusaba abathatha umbuso ngodlalela. So akulandlela ukuthi kwabona baza kunikeza. So laba bantu yena ukudingelela ayisikho kuzikhulule ngengokwekatana. Ukuthi
ukuze sibone ukuthi siye kanjani njengelizwe. Kodwa engathatha ethule isikhathi eside ukanje zima ngoba abantu bafuna besiba be-anti division sekunikeze njengendlela ababikayela abalunikeza ngo-2018 baqakathekile ukuthi bengabonikisela njengaludaka owayeuthodeiisanjalalana uthengisile ukudifya nokuresista so laye beyokukanyelilo ukuthi engamncengi lobaba kodwa zifuqane abantu laba bazamnikeza usekeni kodwa ngahlala ebelokusithi god is imithi unkulunkulu uncedisa abazincedisayo so kuqakathekile ukuthi esukume ekhulume labantu njengoba omkomo wakhuluma labantu bezimbabwe bonke bakubona kufanele ukuthi besukume befuqa ibholo la kuqakathekile ukuthi ekhulume inimina that eza inspire abantu besukume bezikhulume. Kodwa ngahlala ebhale sithi god is imithi
ye mnumzana Chirotsa, siyabona ukubana uphethe udaba lokuthi sokuza kumele kulungiswe indaba ezihambelana lokhetho ama-electoral reforms. Asoze sibone na kufanana futhi sisikhathi sesifike sokhetho kuthiwa isikhathi se-assign.
Ngakhuluma ngama-electoral reforms. Ama-electoral reforms siyazi mhlophe ukuthi izenk angithi izek kayikho independent kayizimelanga yodwa izek bona labantu zananzelela ohostla igwana amamajor ku-army o-Innocent Ncube bonke laba nabantu be-army isikhalazo se-MDC vele besingesokuthi abantu abavele besebenza ku-army lamanye ama-security sectors abaphume lapha izek ibe yinhlanganiso ezimele yodwa emele lukhetho hatshi ukuthi ibe ilofuzeni licembu elabantu abavela kuhulumende ngoba phela umuntu nxa eku-army uyabe evela ku-army uyabe esayine abayithi yilokhuzeni i-oth eyokuthi yena uzakwenza bonke okwenza ukuthi inhlelo zikahulumende ziqhubele kuqhubekele phambili.
Umnumzana Swithan Chirotsa, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance koBulawayo, ubexoxa endawonye lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo. Kwezemidlalo, abadlali beqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors abadlala besekhaya bakhangelelwe ukuqala amalungiselelo awokudlala leqembu leBotswana kanye leZambia kusasa. Kusithi abadlala kwamanye amazwe bazabuya mhla zingamachumi amabili lanye. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imanager yeqembu lama-Warriors uWellington Bandari uthi basaselalo ithemba lokuba abanye abadlali abadlala phetsheya kolwandle bazabuya ukuze kuba yingxenye yeqembu lama-Warriors elizadibana leBotswana kanye leZambia kumkhankaso we-Africa Cup of Nations.
We're going to start our camp on the 12th, that's on Friday, that's for the local.
Amalungiselelo ethu azaqala ngolwesihlanu mhla zilitshumi lambili lapho abadlali abadlala besekhaya kanye labaqeqeshi abazangena khona enkambeni kodwa abasoze babuye bonke abadlali abadlali besekhaya abakuluhlu lwabadlali esibabizileyo. Lokhu sikwenza ngoba sisaselethemba elokuba abanye abadlali abadlala phetsheya olwandle bengagcina bebuyile ukuzoba yingxenye yeqembu lama-Warriors.
Abadlali abadlala emazweni ayingxenye ye-United Kingdom bayaliswe ukuzodlalela iqembu lama-Warriors ngoba inkokheli ze-UK zifake ilizwe leZimbabwe kuluhlu lamazwe alengozi enkulu yokuthola umkhuhlane we-COVID-19. Umpandare uthi babize abadlali ababalisa uKevin Moyo, uLast Jesse, uPerfect Chikwende kanye loThakuzwe Chimomwe ukuthi bazothatha indawo zalabo abadlali abavinjwe ukuzodlalela iqembu lama-Warriors. Umoyo loChimomwe badlala elizweni laseZambia, uJesse useSudan kuthi uChikwende useTanzania. Iqembu leZimbabwe likhangelelwe ukusuka kuleli mhla zingamashumi amabili lane lisiyadlala leBotswana ngosuku olulandelayo. Ngemva kwalowo mdlalo luzaphenduka kweleZimbabwe mhla zingamashumi amabili lesithupha selizolungiselela ukuzodlala leleZambia mhla zingamashumi amabili lathoba munomunye. Womathathu lawa mazwe akusuka sikaGroup H kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano we-AFCON ozaqhutshelwa kwele Cameroon ngomnyaka ozayo. Iqembu le-Algeria yilo elincinte kusibaya sikaGroup H kusithi iZimbabwe, iBotswana kanye leZambia zilwisa ukuqeda zisendaweni yesibili lazo zithole ilungelo elokuyadlala kwele Cameroon. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanjini.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Sokungumnyaka owodwa selokhu inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization yachaza ukuba
umkhuhlane we-COVID-19 usoludubo umhlaba wonke jikelele. Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Police amiswe phambi komthethwandaba kamanje eTradegold koBulawayo lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Abangezwanga indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com.